Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNkwekwezi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokuthengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa edolobheni leGwebu. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ophiwe inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo.
Sangisebenzela kocele kusizwe uchawe, kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamachawe khonaekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona yithi emanxeleni entaba.
Njengenhlala yenza ekuseni lamhlanje ke sizalethulela imilayezelo yenu balaleli bethu.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bostudio wa-studio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphelo ukuthi yena umakhupheshiwe akazibona into kakwenzayo kuyayanisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo ezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema kulandela imbiko yomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa otshele umhlangano weCongress obuseGweru ukuthi abalandeli bakhe bazatshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Matema.
Such reckless threats made against any constitutional order in any part of the world require and invite a vigorous response from any responsible government. Governments are there to protect peace and to ensure that citizens claim and exercise their rights, while at the same time discharging and fulfilling their obligations fully, regardless of individual status, motivation, cause or party affiliation.
Lalawo ke ngamazwi kamnumzana Kane Matema umphathintambo ezazakala elizweni. Lokhu sikudaba lwe-MDC Congress lapho kade kukhethwa inkokheli yeziphathamandla zaleli bandla khonale eGweru. Leli bandla lithi lizethula impumelo yokhetho obelusenziwa namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obe ngumkhokheli webandla leZanu PF waphiwa inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo. Imuli lezihlobo zikamuyi sezisele zilembuzo yokuthi kanti vele isidumbu sisele njani eSouth Africa, yena umkakhe labanye kade besikhaphile bengenile kundizamtshina ye-Airlink. Kulembiko ethi batshelwe ukuba ibhokisi afakwe kulo umuyi likhulu kakhulu okokuthi alenelisanga ukukwana endizamtshineni le. Kodwa abanye bathi akwenzakali lokhu ukuthi ibhokisi lomuyi lingeneli ukungena kundizamtshina ngoba indizamtshina le inkulu njalo yandise ukuthwala amanye amabhokisi amakhulu. sixoxele siphathamandla sebandla le PF Zapu umnumzana Strike Mkandla saqala ngokumbuza ukuthi ibandla lamukele njani ukuphiwa isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okwenziwe umnumzana Dabengwa.
Bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa-ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe was declared so and so a national hero. Now, lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hayi bakhumbule ukuthi liqhawe kulungile. Into ehluphayo-ke ukuthi nxa umuntu esithi sesikwenze iqhawe kutho ukuthi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now, lokho kakusikho. Yikho sometimes asikhale ngokuthi sithi kumele kucace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Okusenzakalayo ukuthi labantu bonke sebevumile ukuthi liqhawe. But nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sokubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zimendulo kumbe benzani konke lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumente siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwo liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena sakusebenzela konke lokhu izinto zokuqhawe kodwa engasoze ngikwenze-ke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona kithi emanxeleni nendaba zilini. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutsho ukuthi sezakuyalala lapho kulabanye abathi bangamaqhawe la.
Nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Akuvela kula muntu ozakuzama khonokho bayakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukujile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo balendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe national hero.
Yes, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lo?
Lokho izinto ezaziwa yini kodwa esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuziwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuthiwa kusolakale lokho layaphathisa kasizihambe kuhlabele umhlaba wonke ukuthi limbone ihamba nje ngoba labo bani abafakileyo ngofakayo yafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanxeleni kodwa-ke ngathi okutho ukuthi kuzaba leminye imicimbicimbi ngoba kuneizikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu bayabekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanxeleni kungaba lo mcimbicimbi omkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalelise labo umuntu abebephila kahle.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguyozakhokhela?
Hhayi bekungajahwanga lokhu ngoba yena udabenga wasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-two terms of office. Wathi i-first term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years ebeyesibili samngenisa ngo-2016 washo wathi lapha sengingena i-term yami yesibili ngiyadaba ukuthi ngikhethile kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele ngiqalise ukucabanga ukuthi ngizakwenzenjani nxa ngingasekho ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakayo ngokunyaka sengiqedile kwami i-two terms ziyabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukungunguna baqalise ukubhodabhoda emsamo ngoba kwathi kwathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016 kusuka lapha nje qalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi kube lo president olandelayo. So I see onto ukuthi ijahileleyo ukuthi nxa uzosibijumisa sokuqhula nje masinyane, but bese sekwafika bese sewaphutha ngoba by August 2020 kumele sibe ne-congress yethu elandelayo.
Alo-ke ngumnumzana Strike Mkandla, unobhala jikelele webandla lezaphu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ixuku labasekeli bebandla lezanu PF libuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika ngomgqibelo litshengisela besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ama-targeted sanctions. Abantu laba bebephethe amagwaliba alotshwe imilayezelo etshiyeneyo eminye ethi eleZimbabwe kalisoze vele laba phansi kwabahuquluzi benotho njalo. Okwamanje ke kesikhangele ezivela emsakazweni lemaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi udubo lwamanzi edolobheni lwakoBulawayo soluzaqhela njalo kusukela kokuvalwa kwamalanga amabili ngeviki obekwenzakala ngenxa yezizathu ezimbalwa. Asazi-ke ukuthi kuzafakelwa amanye amalanga amangaki awokuvalwa kwamanzi. Iphephandaba le-The Herald lithi iziphathamandla zedale lephalamende sezikhathazeke kakhulu ngokungazi kwabaphathintambo bakahulumende ukuzophendula imibuzo osekudingakala ukucela umongameli ukuthi ababambe ngamandla bezophendula imibuzo yama-MPs, ama-Members of Parliament. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bo-studio wa-Studio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisiphalona. Mina ngiphezu kwamakhubhelo ukuthi yena umakhubhe shuwa akaziboni into okakwenzayo kuyayangisa. Kambe shuwa kuyini khona lokhu akwenzayo esibona sidubeka thina abantu kangaka, ayetshone ebambana lo mnangagu esenzenje esiyabambana naye funa ukubhidliza ibandla le-MPC. Hambi likotshamisa.
Mina ngingulikani lami ngithi alale ngokuthula ngisekutswana azilalele ngokuthula umdala wethu. Sizoyala lokhu simcabanga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ithi inkosi kayibe lami ilikhokhelile ngomsebenzi wenu omkhulu kangake isenzela wona. Izihlobo zami ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele lichawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitho kakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba, siyabonga.
Mina ngingcube ngise-Victoria Falls. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7. Ngisithi salibonani lonke nje. Mina kungokwakuqala ukuhlanganela le-Studio 7. Ngisithi salibonani lonke futhi mthwakazi. Mina okwakuqala engingakutho phakathi nakwale Studio 7 ngithanda ukuthi ngazise abantu ngokuthi kakhulu ngibonga ubaba uDabengu ngomsebenzi omkhulu othe wawenza phakathi nakwelizwe lethu leZimbabwe. Ngisithi ulale ngokuthula baba Dabengu kimi la kumuli yeZimbabwe. Nginanzelela ukuthi wena ube isifundiso njalo ngiphinde ngithi lapho uya khona besicela ukuthi ube ngusinia la kanye ngiphinde ngithi njalo usuyisinia kithi thina esingakahambi kulolu hambo osuhambekile wena. Ma sifika kule ndawo sizathola ukuthi uzoza sigcinela indawo. Ngiyabonga.
Salibonani lonke Mthwakazi leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo ngukhoza. Ngizokwazi ukukhala kakhulu ngalesi sehlakalo esehlele ilizwe ukudlula kweqhawe ubaba uDabengu. Sibuhlungu, siyakhala, silahlekelwe kakhulu ngabantu abasilahlekela ababa loncedo olukhulu ngesikhathi bekhulula ilizwe. Walala ejele elwela thina, walala lezinyamazana elwela thina, ilala lezinyoka elwela thina. Yazi kubuhlungu lokhu okusehlele, ubuhlungu siswele namazwi ukuthi singathini, kodwa hhayi kubuhlungu, kubuhlungu. Sesithi lapha khona umoya akhulale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakhe asenzela yona ubaba uDabengu. Noma nje abanye bengazange bayibona bambiza ngobuthengisi, kodwa-ke iqiniso liyaziwa ukuthi ubaba uDabengu wayibo basikhululele. Noma bengathoko noma bangabathengisi noma waba yini, iqiniso siyalazi. Siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba amabili adubuke kwele Nepal abulele abantu abane kwalimala abambalwa. Umongameli Donald Trump wele Melika ube ngumongameli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lenkosi uNaruhito wakhe le Japan kulandela ukukhethwa kwakhe ekuqaleni kwayonale inyanga. Umbukiso wezamabhizimusi lokulibazisa oyenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugcitshwe izolo edolobheni leChicago ngapha kweleMelika. Bekule midlalo etshiyeneyo ebalisa owenguqu lapho amaqembu amathathu angcikilane elwela inkezo yeZim Expo Soccer Cup. Kube njalo leminye imidlalo efana lokubukisa ubuhle oka Miss Zim Expo 2019. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni lo, wasethulela udaba olulandelayo.
Yes, kodwa sicela ibizo lakho baba.
Hayi, uDumisani Mpofu.
Yes, linjani Mpofu?
Hayi, ngiyaphila.
Yes, singathi kukuhambele njani lapho buze dingana la?
Hayi, bengizo renew isi passport and it was very smooth, ukuhambe kahle. So,
yeah.
Ngcono kunokuya DC and my expenses and everything.
Aha.
So it was just a 2-hour drive ukuza lapha and I thola uncedo oluhle kahle.
Yes, so singathi-ke uvela ngabokonkona.
Ngaphlapha
yeah.
Ihlale eMichigan just a border eMichigan le Indiana, so it's about 1.5 hours to here.
Yeah, singathi vele bekukuhlupha kakhulu into ze passport list.
No, it will expire next month.
Aha.
So
Ukuyedisika kade kuyadula phela.
Yeah, but when I realized ukuthi Izim Expo in Chicago ngase sithi ngcono that's why I waited. Ukuthi I didn't want it to expire. Ngathi I ngizolinda. Yeah. And it's my first time doing it, but it works so good. I mean it's cheaper than UDC, like you said, yeah.
So singathi ke kodwa uncedo olubona belunika abantu lapha lonjani.
I'm sure I just saw it on the Imboneku website Izim Expo ukuthi kuyalungiselwa ama passport but bengazi but I think abantu abaningi abayazi incedo oluhle kakhulu.
So singathi ke awutholile silokufisayo.
Hayi ngitholile yancedakele kahle sibi.
Yes, siyabonga kakhulu baba.
All right, hayi.
Thank you so much. Yeah, linjani zolukandaba lapha ke lo mfowethu. Yeah, umfowethu endaye lapha ngubani?
UJetro.
Yeah, Jetro.
Okancube kogawule.
Uthini Jetro?
Hayi ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi mfijani. So akusethula ndani lapha kuzimetha?
Ngilanga uzohlangana labanye osomabhizinisi, labanye abafuna ukuba ngosomabhizinisi just to share ideas and see what we can do. Yeah.
Wena ubona zana ukuthakazelele kakhulu kwethu.
Mina ngikuthakazelayo ukubona abantu bamabhizinisi kwe ngifuna ukubona ngizwe ukuthi abanye what are they doing in America. Some people have done so well in America here, so just wanna get ideas.
Ngicela ukufaka isinto khonokho.
Yeah. Abantu abaningi lapha sebephumelele eAmerica lapha besenza amabhizinisi achiyeneyo. Abanye bawenza khonapha, abanye bawenza ekhaya, so ukuzama nami ukuthi ngithole ama-ideas ukuthi bona bayenzayo.
Sibona njalo kula bantu bama-passport office lapha.
Yes.
Uhamba njani?
Ya, bayanceda ukuthi ba-renewe abantu ama-passport ase-expired belapha. And ba-register abantwana abazalelwe lapha abafuna ama-passport awekhaya eZimbabwe, ama-birth certificates, everything.
Ubona kuyanceda kakhulu sibili.
Kuyanceda kakhulu ngoba abantu loko bekufuna ukuba ngamaZimbabweans. Abakafuna ukukhala ukuba amaZimbabweans, so kuyanceda kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela futhi kulo mncintiswano lo weZimbabwe USA, ubona
njani? Umncintiswano omuhle nje, yiwo wenza ngathi okwenza iZim Expo ikhanye, you know, ijabulisa kakhulu. Is the one of the, you know, main event there.
Yeah, futhi ukhangazana kuyasebenzeka
sibili. Kuyasebenzeka sibili, yeah.
Kula labantu phela siyabona ke abaphekayo la.
Yeah.
Baphekayo.
Amanqini.
Wachayile.
Amanqini asengiwachayile.
Abenjalo
kukhumbuze. Wow. Angikhumbuze ekhaya.
Yeah.
Sesibusile imave evane sesiyichayile.
Yeah, kodwa yayi team yami phela.
Yeah, I know. Asa siyichayile kuphela.
Hayi, sizayithiya kunjani.
Okay.
Nxa sokubuya ke okunye okukhangeleyo khonapha.
I mean, ukwazana, I think we are meeting a guy abantu abavela kuba different states wenza sasa kakhulu njengamaZimbabweans.
Sitho ke ibizo lesibongo.
Hayi, ibizo ngu Esther Gwebo, ngivelele Indiana. Ngibuye lapha ukuthi ngizo renew passport yami expire ngo August. So ke ngincedisiwe lapha, ngifike lapha ngathi ngo-1 p.m. roughly by 3 p.m. sengiqedile sengihamba. So siyaappreciate kakhulu umsebenzi eliwenzayo bantu beZim Expo lan ma-members awe-embassy yaseZimbabwe abade bekhona apha behlanganani labantu beZim Expo bencedisana ukuthi sikwanise ukuthi sibe le mfanelo zethu ezikwanileyo. Siyaletha ukubonga kakhulu. Mina namhla mba $345 ukurenew ipassport yami. Ngathenjiswa ukuthi ngingahamba la maphepha lawa ngiwaposta ngendlela efaneleyo ngitshengiswe ngayo. Kufanele ukuthi within a month ipassport yami ibisifikile.
Ye, nxa sikhangele sibili ubona ngizana isikhathi osithethiyo lapha, siyakujabulisa.
Siyajabulisa kakhulu futhi.
Awuhlalanga kakhulu?
Hayi, angihlalanga kakhulu.
Njengekhaya laphana ukuthi kuyaba kulendwendwe.
Hayi, akudumela ndwendwe futhi njalo kube very convenient because kufika abantu abaningi bavela ema-Wisconsin, abavela e-Tennessee, abavela e-Pennsylvania, abavela e-Indiana. Abantu baningi kakhulu abafike lapha because the driving distance for all of us ukuthi sibuye la. Yeah.
Lezo ke ngezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni wezamabhizimusi lokuzilibazisa oweZim Expo. Bebexoxa ke ecingweni, bebexoxa lo Gibbs Dube hatshi ecingweni khona le edolobheni le Chicago khonapha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Jaiva ke lo Skyva ingoma ethi imali yeqolo asazi ke ukuthi imali yani leyo kodwa ke singakagqiba ihlelo lethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru lapho okekude kukhethwa inkokheli ye siyazi ukuthi impumela izaphuma ke ebuseni lamhlanje ngo-10. Hayi, igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.